Ye mnumzana Nkomo, into enzoe ngu Dr. Thokozani Kupe nyayincoma njalo nyayithokozelela kakhulu because uDr. Kupe utshengise ukuthi yena ungumkhokheli ocabangela elakusasa leZimbabwe elihle and elakusasa leZimbabwe elihle ngelingela ZANU PF. Thina sodwa njengama opposition party sesilokho sisilwa sisodwa sicegwa yiyona le iZANU PF. Nangu uMonzora laphana sesele seyedwa se-exposed ngoba support iZANU PF. So ukubambana yinto enhle kakhulu ngoba ungabona ukuthi ngo 2008 uChamisa zangebe ngupresident because amanye amavoti abuya ngapha kuDr. Kupe. So ukubambana kwabo lokho sibili yinto etshengisa ukuthi singaba njengabantu beMalawi leZambia khona kuyana bakwenza ukuthi bewine. So abantu bonke kumele bebambane sibili betshengisa ukuthi khona kubanjweni wenza ukuthi sikhiphe iZANU PF. Yiso isiqokoqela sendaba iZANU PF ayikhona thina i-opposition.
Kulabanye ku-Triple C abathi kabafuni kuzwa ngani lo makhuphe ngoba lazama ukudiliza ibandla labo yikho nje kuyiwa kuma-by-elections kungenxa yenu.
Mnumzana Nkomo, abantu abangafuni uDr. Thokozani Kupe ku-CCC abantu abalombono omfitshane kakhulu njalo abangazwisisanga ukuthi u-advocate Nelson Chamisa wathini esithi akusela muntu olesikhundla ngitsho siqalisela phansi. Angazi ukuthi abantu laba bacabanga ukuthi ngibekuthi uDr. Kupe upronyiswe isikhundla esithize. Ngitsho ngumuntu ozihambela nje laye eyi-citizen yeZimbabwe. So angazi ukuthi okubahluphayo yikuyini. Into kuphela mina engantshengisa okubahluphayo yikuthi ngabantu abangafuni ukuthi iZANU PF iphume embusweni. Ngoba nxa ufuna iZANU PF iphume embusweni kumele ukubone sibili ukuthi kuqakatheke ukuthi abantu babambane. Ngoba sonke sinje singabe lokho sikhangela ukuthi senzelane emuva. Wonke umuntu waphanjaniswa. La uDr. Kupe njiana waphanjaniswa ngoba wakwa-recallwa phela. Kule zinto eziningi ezenzakala kuye. But sithi asifakeni konke lokhu emuva. Sikhangeleni phambili ngoba into eqakathekileyo lapha yikuthi sikhiphe iZANU PF. Ayikhona ukuthi sibe sisilwa sodwa. So laba abantu abangafuna uDr. Kupe obviously ngabantu abafuna nje izikhundla nje kuphela. Kumbe ababona ukuthi sebezathathelwa izikhundla. Uyabona, yi problem.